abantu bakithi bengajayele ukusetla ama-personal scores. Abanye balenkinga zabo abazilwayo, abafuna ukuthi besebenzise ibandla ukuthi belungisise ukulwa abalakho. Abantu bengathathi isekelo sombuso webandla besifake ezandleni zabo. Le ndlela ezicacile eziqondile ezifanele zilandele ngabo ukuthi balesisulu abalayo ngomunye wabo emashonendi East kumbe West kumbe noma ngabo. Akuphonga ukubhalelwa kwi-standing committee sicela licetshuzi bayo. Kufanele kube le ndlela zakhona ezikhona ku-constitution isisekelo sokuthi sebandla esilasi i-constitution yephasi. Mina ngenza njalo kuzaba nzima ukuthi i-standing committee izasebenza njani ngoba singathi sidinga wonke ama-provinces ngathi kubhale zonke ama-provinces la kukhona lesilako lokhu kulokhu okuncane lapha lalapha njengabantu abagudlana. Kodwa asondlela esisebenza ngayo njengebandla. Abantu abafundi ukusebenza esisekelo sebandla.
Ibandla lakho liyaphikisana ngodaba lukamnumzana K.
Thina njenge-national executive asikalubikeli udaba luka-K. Lapho ukuze ukuthi wakhuluma nje la efaka imibono yakhe njengabanye bonke abafaka imibono yakhe. Into esayisolayo nje loku siyisula la kathesi abantu bengenzi i-national information center silabantu abalelungelo lokukhuluma imbiko yebandla kodwa sibona abaningi bethu sebefuna ukuzifaka abantu abafuna ukukhulumela ibandla begcona lapha lalapha bekhuluma into ezingayisizo bezama ukulungisisa ukulwa abalakho ama-personalities abo asikuthakeze kathesi sizadinga abantu bona laba belokhu befaka imbiko engaqondanga ukuthi sibajeziswe ngoba ayisiyo indlela esetshenziswa libandla noma yiliphi libandla lile ndlela zokusebenza ngodaba lama-councilor lana avotele umuntu ngesitomeya bezani bona bengabe-MDC so okwamanje samele li-report leyo i-committee leyo ngibona isiqede ngoba izolo bebebhizi ebhale i-report ukuthi benike i-standing committee kungasuka ku-standing committee yomi-standing committee izaba le-report ibone layo ukuthi kuyini okungenziwa bevumelani kumbe beyale kumbe befake amanye ama-recommendation esiza-ke ku-national executive faka ama-recommendations esiya ku-national council so yiyo indlela okufanele kusetshenzwe ngakho.